Abantu babobulawayo sebesengozini yokungatholi usizo lokwelatshwa ngoba abongi bekhalele umsebenzi ngenxa yokuswela impahla zokuzivikela nxa besamukela izigulane, ikakhulu lapho behlola abayabe benakekelwa ukuba sebelegcikwane le-COVID-19. Umnumzana Ivindosi Ziba unobhala jikelele wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association uchasisa ngenyathela labo lelo.
Thina into esikhalelayo lapha yinto eyi-one, thina ukuzivikela kumbe ukuvikelwa ngesikhathi soneso ezabe incedisa khona umuntu ogulayo kumbe umuntu okuthi khonakhona sisesibhedlela kungafika anytime umuntu oyabe le corona ekwazi ukuthi ule corona kumbe kwesinye isikhathi engakwazi ukuthi ule corona. Then sesikhuluma ngokuzivikela kokuthi khonakhona ma kuyikuthi kumbeni okungakhangelelwanga sokwenzakele lami sengibanjiwe le corona yakhona, kuyini okuzayenzakala emulini yami? Imuli yami ma kuyikuthi lami sendidlulile, kule protection yini in terms of imali ezosala igcina abantwana bami, ezosala igcina imuli yami kumbeni labo abantu esingathi ngama-dependents kimi?
USiziba wengeze ethi bakhala njalo ngokuthi imitshina yokuhlola abantu ibe khona lakoBulawayo ukuze kube lula ukusebenza.
Siyakhala futhi sikhala ngama-testing kits, ukuthi ama-testing kits abe available eZimbabwe la ungakhangela sokwatestwa kuphela abantu abangu-165 and batestelwe endaweni eyi-1 nje kuphela eHarare kuphela. Asinike sithi khonakhona siyazivikela kumbeni sithi khona sivikele kumbeni sithi khona siyavikela abantu, akwenzi into yokuthi i-COVID leyi ivikele kithi thina izisebenzi kakhulu ngoba thina singagula vele akula muntu ozasala encedi iphilisi. Ma kuyikuthi amadola nalawa abawa-introduce-ile babucabanga ukuthi kuzasebenza ngcono, bezasinika thina izisebenzi lathi siyabe silifuna ngoba siyabe sikwazi ukuthi ma kuyikuthi nizanika i-risk allowance yethu e-US dollar, siyabe ngikwazi ukuthi imali yami yakhona le izagcina yena lowo muntu omele imgcine khona noma after 5 years iyabe ilokhu iyimali.
Unkosikazi Lillian Dube isakhamuzi sakoBulawayo ogulelwayo uthi umumo okhona unzima kodwa bayakuzwisisa ukuthiwo ngabongi.
Ngilo muntu ogulayo, ngiyagulelwa esibhedlela ngapho manje bathi akufunakala umuntu oyi-1 namanesi lawo nanka futhi amanye akhona astrikile. Hayi simo bakithi, hayi 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 angazi ukuthi ifuna mthandazo bani. Cela nje kuJehova ukuthi angenele kulesi simo esikiso sona.
Umnumzana John Nxumalo ogulelwa isihlobo esisesibhedlela sempilo uthi baqinisile abongi nxa besithi impilo zabo zisengozini.
Lama senior nurse strike ngenxa yokuthi kabalazo impahla ezifanele zomsebenzi ukubana basebenze bevikeleke njalo labo emkhuhlaneni wona lo esikhangelane lawo. Siyabe sifaka impilo zamanesi kudanger nxa besebenza bengelakho okwaneleyo ukubavikela. So ke sicela kuministry ukubana badingelwe masinyane lezo zinto abazifunayo ukuze impilo yabo lemuli zabo bengabi at risk, ukuze lezigulane zethu futhi esezibhedlela zikhangelwe ngobuciko obukhangeleleyo ukuthi basile masinyane.
Kwezinye indaba uZulu koBulawayo lokhe ematasatasa ngokuthenga impuphu kanye lokudla esesabela ukuthi kuzavalwa ilizwe njalo lentengo ikhweze. Lokhu bakwenza benganakile ukuthi balakho ukuthelelana leli gcikwane befolele ukuthenga lokhu kudla ngoba bayabe begudlana njalo beminyezelene. Unkosikazi Sandisiwe Bhebhe obelindele ukuthenga impuphu uthi loba besazi ngale ingozi kumele badinge ukudla ngoba bengagcina bebulawa yindlala bezivalele ezindlini.
Intengo yokudla lokhe iqansa isiya phambili kumba sisakwazi ukuthi iqansa ukuthi sonke sikhandele ukuthi nxa uzaba le lockdown khathesi ama-prizes ivele aphezulu kakhulu kodwa siforced ukuthi sithenge ngoba sesaba ukuthi khona ingxenye kuzathiwa kuvalwa. Indaba ye-US dollar nale njalo ukuphenduka kwe-US dollar lokho asikwazi ukuthi so far kuzasebenza njani kumbe kuzasiza njani, kodwa namhlanje ko-Green Zade besithi khona i-100 US i-4500 bond of which rate yabo iphezulu kuleyabo siphathelene. So asikwazi ukuthi lapha kumele uhambe njani, so ngathi ngawo uhulumende uyakhuluma kabanzi sibe lolwazi.
Umnumzana Mike Ndiweni wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association uthi izitolo zivulile njalo ziyazama ukuvikela ukumemetheka umkhuhlane ngokwenza abantu bahlikihle izandla ngemithi yamasanitizer.
isitolo eziningi zivulile ngiyangaphothezelwana namhlanje ke isitolo ezinkulu zivulile kodwa bakwenzayo ukuthi nxa ungena emnyango bakufafaza ama-sanitizer la ukuthi uhlikite izandla ubusungena phakathi kodwa kokunye ukuthi abantu kuminyene ezitolo abantu bazama ukufolela impuphu ezitolo eziningi phandle lapha babesunduzana abantu kabalayo ukuthi ayi-social ukuthiwa yi-keeping imeter apart ekhulunywa ngabo World Health Organization njalo futhi ngabe uhulumende uyazama nje ukuthi abise imizamo yokuthi anike abantu ozimadlana okuncane okungama-transfers okwenza ukuthi baphile ngenkathi sobunzima lezi bathi abahlala ngekhaya bengasebenzi uhulumende ngazama ukuncedisa abantu njalo futhi abantu bafundiswe ngokuya phambili.
Abongi bajike phansi amakhuba besithi ngeke bafake impilo zabo engozini ngokusebenza bengela zembatho eziqondileyo lapho besamukela izigulane ukuze labo bavikeleke ekuthelelweni leli gcikwane le-COVID-19. Abanye abezitolo ezinkulu balokhe bevulile kodwa abasavali ngesikhathi esijwayelekileyo ezintutshwane kakhulu ezama-China sezivalile. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.